Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-2 bandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba ulo esusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe.
Ngabe ukhamanti bezimbabwe bayasa kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalikhulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern e-power. Manje nendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiselwa ngamadoda wakumele lisuke esigabeni esithile kumele libe based eHarare.
Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwemali yama-passport lincitshwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Izalandelwa na inkuthazo yomanyano World Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka uqala abanye bezivuza ukuba umnyaka esusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe. Umbuzo lo uza ngoba kulesipunepune kubandla lesisi lona elikade lithenjwe ngabanengi. Lanxa leli bandla likhonone ngempumela yokhetho olwenziwe enyakenye, aliyanga emthethwandaba ukuyakhalaza ngokuqilibezelwa. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba balobufakazi bamaphepha aziwa ngokuthi ngama-V11, kodwa ngokungayi emthethwandaba kwavela ukuthi amaphepha la ayengenelanga. Kuthe ngokuya kwesikhathi kwavela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla waxotsha amalunga aleli bandla edale lephalamende ele-senate lamakhansila athi bakhethwa ngudlu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu.
Umnyaka lodlulelo kwezombusazwe kakhulu akukho nje okuningi okuthintshileyo. Okuningi esikubone ukuthi uduko lokuyakhulelwa lizwe lethu njengeZimbabwe luyaphambili, ngoba labantu ede bekukhale ukuthi mhlawumbe uhulumente ngoba uhulumente omutha kwehlule. Akukho nje into etshengisa ukuthi vele kule nto ezolunga laphana. Ngumnyaka omubi nje ofana leminyaka esuka kuyo yonke. Kuwo esikhathi esingoba lezulu kalikho kutho ukuthi futhi lowo mnyaka esizongena uzoba nzima ubangelwa ukuthi izulu asaye sibe nalo ma sibheke okwenzakale last year futhi abantu basazohlupheka.
Manje nxa sikhangela wona amabandla ezombusazwe ungathini ngawo ikakhulu la aphikisana?
Amabandla ezombusazwe ngicabanga ukuthi abaqhubekisela umsebenzi kumele bawenze ikakhulu laba abaphikisayo, ngoba into esuka imanise ukuthi balwisana le ZANU-PF. Same time ibona bayehle ukuthi babambane iZANU-PF ihlangene and yibo abayinika amandla. Bayehluleka nje ukuthi babambane babe iphathi nje eyodwa ongathiwa bezi-coalition, ngoba ma sikhangela ibandla eliphikisayo njenge-CCC yilo ibandla elikhulu. Kodwa-ke kusuke kubonakala ngathi alilamkhokheli sibili ongamelana le ZANU-PF, ngoba lo mkhokheli okhona ungathi yes uthandwa ngabantu, kodwa-ke isibindi leqiniso sithethe ukuthi abonakala ukuthi umele ahambisane ne-ZANU-PF akanaselo sisibindi. Kubangelwa futhi ukuthi ibandla lakalikhokhelayo alilabanye abantu ababonakalayo, nguye kuphela obonakala njengopresident weparty. Kula bantu abayi-3 abakhethwe nguye futhi, uGift Siziba lo Mahere lo Promise Mkhwana barana ibandla beyi-3. So lokhana kunika iZANU-PF amandla abanye ama-veterans epolitics abanjengabonxubela othenta ibiti labowente labanye abanjalo abaselanto abangayikhuluma ngebandla la. Ibandla laselithethwe lafakwe esikhwameni ngumuntu oyi-1. So lokhana kunika iZANU-PF amandla amakhulu kakhulu ngoba bayabona ukuthi yona ilandle eliphikisayo ngokwalo vele lidivideni kakhulu phakathi awula nto engaphuma engayenzi zanto efiyethu.
Manje nxa sesikhangela wona lo umnyaka esesiwusungulile, ubona ungani kungaba lobubelo na ukuthi sibone kusiba lenkokheli kumbe ibandla elitsha elingasungulwa?
Ibandla lingaba khona, kungenzeka libandla libe khona, kodwa ngoba ipolitics yaseZimbabwe yona ngonyawo olulodwa kakhulu, kuba yikuthi ibandla lelo libunjwe ngubani osuka kusiphi isigaba selizwe. Ngaliba kuthi abantu beZimbabwe bayafika kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalukhulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern power. Manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiliselwa ngamajority abantu kumele lisuke esigabeni esithile, kumele libe based eHarare, yiyo iproblem esinayo. As long as amabandla ezomba ngazo wonke esuka eHarare, kuzaba nenkinga enkulu kakhulu. So ukuthi akukho lapho kuyiwa khona, kuzohlala kunjeanga njenga nokuthi kukhona. And i-CCC le ifana ne-MDC sizoqeda 40 years i-opposition, ngoba ngeqiniso likhona abakafika esimeni sokuthi bathi sebezimise ukuthatha umbuso. Ngabantu abalaba ngathi bafuna ukwenza ngathi ukuthi aba-challenge iZANU PF, kodwa ngeqiniso akuna-challenge abayinika iZANU PF.
Hello ke ngumnumzana Cassius Jayze Simanampofu olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwembadalo yama-passport lincitshiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umholi wamapholisa esabelweni seBulawayo Central, uChief Superintendent V. Nkomo, ephendula isicelo sebandla le-MRP uthe abalobanga isicelo sabo ngendlela efunwa ngamapholisa. Abebandlaleli bebefuna ukutshengisela emahofisini kamsitheli kobulawayo besola ukukhwezwa kwembadalo yepassport isuka kumadola emelika alikhulu lamachumi amabili $120 isiya kukhulu elilamadola alamachumi amahlanu US$150 okukhangelelwe ukukhuphuka kuyona le inyanga. Sixoxe lomunye wabagcina isihlalo obaleli bandla umnumzana Mudenda Jilumbo.
Bonga baba Chris Gande, siyabonga kakhulu. Into ekhona ngeyokuthi ipolice yeZimbabwe is a partisan police, iarmy yeZimbabwe is a partisan army, izeki yeZimbabwe is a partisan electoral commission, ijustice yeZimbabwe is a partisan justice system. So what I understand within the context of the constitution ukuthi the constitution is so broad than the concept of imop. Amapolisa abapho ngokusinika incwadi yokuthi i-demonstration yenu yamhlaka 2 January ayimithi ama-requirements awemopa. Imopa and IPA kumiphosa kaJonathan azichiana. So those are they are just an establishment to infringe our constitutional rights. So now we are saying ngabafuna ukuthi i-passport ibe $150 simply because bafuna ukuyothengela ama-MPs aweZANU PF ama-Land Cruiser. It's unconstitutional. We have got many mechanisms of revenue collection. Passport is a circumstantial document meant to ensure ukuthi umuntu ophumelizwe uyabe elalo, whether ulanda umuntu ogulayo ngaphandle kwelizwe. So ningabona sebesithi yiyo imali ye-passport yezasebenza to modernize ama-borders. Ezumthula Ncube ekufakile ngesikhathi when there was i-question and answer session e-parliament, uthi yena he wants to use that money to introduce automated passport readers in the border. Does it make any sense? In the corner, ngiyokuthi akula mthetho obavumelayo ukuthi bayenze khonoko. Yisigumaguma. That's what we want to stop. Ukuthi home sitting lapha eKobulawayo mhlaka 2 abavuli. Thina izimthoka ze Republic Party siyavuka sikhona pa. We know they are trigger happy, they are triggers crazy, but that is not going to stop us.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba ukhanya yonke imhlangano eliqoqayo bayayivimba amapholisa?
Into ekhona esibili babathi Chris Gandhi, if all the state institutions are no longer responsible to run the affairs of the state in ngendlela eyiyo. As citizens, we have got the repositories authority to take the powers of the state into our hands. So we are saying, the state through the police, through the justice system, sifuna ukwenza intando kayiphikiswa. Hayi, asoze sikuvume lokho. Umnangagwa, the president of Zimbabwe, is only a temporary holder. Where office does not is not the state. The state must defend the constitution against all odds. But as kubona ku ZANU-PF, the government here in Zimbabwe, as vizukuthi government nasikwazi ku ZANU-PF, there is conflation of state and party activities. Izana emisa zonke izinto. Sibabonile abantu bezanu be demonstrator e embassy ye Palestine. Bekokhelwa ngubaba Chris Mtswango. Let's bona impi ese Palestine is not good. Let we condemn impi lena with all the contempt it deserves. But thina abantu bemathebelele izana ivuna ukuthi sidemonstrate against ukuthi bonke abantu abayenza indaba yegugura hunu abanjengomnangagwa loSidney Sekaramai kwabathonisiswe ku-International Criminal Court of Justice abafuna ukuthi sidemonstrate even ukuye eBhalagwe beyasiyabisa. So we are saying, no, we have got the authority. Bona nxa kukuthi bathembe ukuthi bazasibulala. Into esikhona thina yokuthi abavuli lapha namhlaka 2 lokho angekuphumputi abavuli. We are going to lead from the front as the leaders of Imthwakazi Republic Party National Interim Committee. Ngiyabonga
lati siyabonga lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becelele bandla le MRP ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Zalandelwa na inkuthazo enhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yezindlela zokuvikela umkhuhlane wekholera. Inhlanganiso yeWHO ngeviki edluleyo ikhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi athathe amanyathelo okuzivikela kukholera ngokuthatha amanyathelo ambalwa afana lokuchiyana lemikhuba efana lokuqhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Kumbiko ethulwe enkundleni yokuxhumana eX linhlanganiso ithe abantu kumele bageze izandla ngesepha ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlane lo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke elizweni kunyanga ezedlule ezimbalwa usubulele abantu abangamakhulu amabili lamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,533. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo ye WHO ukuze bazivikele.
Ambona mina ikutazo ekhathike kakhulu nxa sikhangele ukuthi sizikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe bakhangela moso even edobheni lakobulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanimanje asithebenzile nyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba umbuthano abantu bejabula bebaningi sibona ukuthi abantu bayathola amanje. Saphuma le resolution yokuthi inezimatshe zisifake 120-hour watershed but ngesikhathi sekhefu sokhethi sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sisadende i-watershed. Sibona kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Namba linyathelo eqakatheke kakhulu elenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
Okobulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
Umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu labo they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi bengalomchapa into leyingabavakajela. Lenkuthazo isikhona from lathi njengoba ngisifaka kobulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uZulu ngendaba leyi yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izivi?
sibe nemizamo ethile njengoba nikwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sisaphakathi ukuthi sithenge six lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise ukunyani ukubutha izinto ezisibabhadale kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izinto sezibuthwa nesikhathi kodwa futhi ngesibe sesibonga kona siyakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa nabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibetha koBulawayo into lezo ngazinanzelela njengemakethi koBulawayo lapha kwakunganjani kula bantu abafakwa laphana for political reasons bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga ikubona uBulawayo ungagayela ku-CBD laphana kasakhangeleki lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa yadela kodwa ajikela khonaphana andiyena so sikathi ke sizazama ukuthi kathesi ke njengoba sesilamanye ama-councillors alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane lawo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwazi ukusigoqelela abantu bakhonaphana abanye abakhona phana sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa lawo bona labo amanye ama-councillors ke asijoyinileyo ebandleni busayo
Hello ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansela ka Ward 9 koBulawayo obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 Ukwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge WhatsApp
mbingelele enkundleni ngintilitshona njani basakazi hayi basakazi isimanga esilaso nansi kubonakala uChabangu efuna ukubaleka lekhanda likaChamisa umbuzo okhona ukuthi kanti uChabangu wakhanyakale efuna ukusebenzisa ikhanda likaChamisa engasebenzise lakhe ngoba lawo leparty yakhe ebizwa ukuthiwa yi-CCC kodwa uzwakala ingathi ufuna le kaChamisa ngoba ekaChamisa sesikhuluma iqiniso ama-supporters ilawo amaningi futhi kakhulu yikho libona nje uChabangu ezama ukusebenzisa ikhanda likaChamisa ukuthi edle lapho ongasebenzanga khona cabanga ukuthi elakhe ikhanda likhulu kakhulu uma engalifaka laphana lingamsebenzela elakhe ikhanda kulokuthi ebelokhu elwisana lekhanda likaChamisa elokhu efuna ikhanda likaChamisa uyambona impela konke okwenzayo ukuthi uzama ukudidiza kodwa-ke hhayi umbuzo yikuthi-ke Chabangu uhambe ezidlela imali yabantu owayithathayo bisela imali yabantu le owayidlayo bisela imali yezano le owayidlayo ngoba lokho kwenzayo ngelinilanga lapho kuzadubuka khona kuzokuchiya mpela umangele Chabangu
siyabonga amazimbabwe amahle sithemba lungene kahle eminyakeni omutsha ka-2024 siyabonga sithemba ukuthi soqhubeka inkosi sigcinile njalo sibonisana sinikezana imibono ngekusaselitsha lezimbabwe siyabonga basakazi bethu Studio 7 masenga lapho koBulawayo iphumule emadonkini
hawu mbingelele kakhulu ngentokozo nangenjabulo Studio 7 lina elisihambela phambili ngokusethulela izindaba ngihlale nje phezu kodaba ngaphandle kokudlalisa isikhathi ngithi mina ngithanda ukubingelela bonke abayizihlobo kunye nabangani kwindawana zonke zamagumbi amane omhlaba ngokushiyashiyana kwazo ngisho nabanye abaseHarare abanye abaseSouth Africa abanye abaseZimbabwe ngibingelela abafowethu odadewethu kunye labomama ngithi hayi bakithi inkosi siyayibonga ngokubana sesesafinyelela usuku lwanamhlanje lokubana samukele uncibijane singabaphilile kungasenani bekhona ke abanye kuyikuba sike sathi ukulahlekelana labo nabanye abangazange baphatheka kahle ngawo nalowo nyaka esiwugqibayo kumanje kodwa bese ngithi ke mina hayi sibonge khona lokhu ukuthi sasekhona esiphefumulayo ngakho ke ngithi hayi siyabonga ma-Studio 7 amahle asisethule izindaba ngiqhubeke senza njalo King Moyen wakwaNdlovu
Studio 7 Studio 7 njani imbingelele wonke abasakazi bethu lapho ku Studio 7 sithi ngithandani ngiyaphila kodwa kwindawo zonke zomhlaba ngabe niyaphila khona ngapha eAmerica ngiphile ku Dubai liphile ku Zimbabwe liphile ngapha eSouth Africa nabo South Botswana ngiyababingelela igama ngo Phatumo Phethe lapha eKwete eMpandeni kwesikasigola isigaba ngiyaphila ngithi ngiyababingelela bonke mingelele umama wakwami ekhaya laphana eNtsholotsho ngiyababingelela bonke abafowethu abasemazweni ngithi ngithandane nonke niwena nakumusha
Studio 7 Studio 7 siyabonga abaphathi behlelo siyabonga kakhulu sigcina umnyaka omusha philile umndimo sigcinile noma bakhona abantu abanjengochabango abangafuni izinto ziphumelele kodwa siyacela lo mnyaka omusha umndimo asinike amandla konke abakwenzayo kubi abantu bayabumba bona bayadiliza umlimi esinike amandla ukuthi siphumelele lathi sifuna nje ilizwe lakithi liphumelele liqale kutsha siqale umnyaka omusha yonke into ibe ntsha siyabonga kakhulu Studio 7 labaphathi behlelo sibonga bonke abantu abafike lo mnyaka siphile abanye abafika ngalo mnyaka siyabonga kakhulu futhi phambili ngohlelo lwenu lokubambana abantu babambane lapho bakhona balwe belole into eyodwa khiphizana kuphele eZimbabwe into esiyikhangelele esifuna ukuyilungisa leyo ukuthi sonke amaphathi wonke abambane khiphizana siyabonga kuphela umlimi asinike amandla singaphela umoya siyabonga
Studio 7 Studio 7 basakazwe wethu abahle kakhulu siyalivingelela ngisithi ngathi lingangena kahle nyaka nomtsha nathi siyanxusa ukuthi uNkulunkulu asikhokelele nalapha abantu bajabula khona izizalwane zonke zaseZimbabwe sijabule kodwa sibuye sizigade sizilimithi singene eminyakeni omtsha siphilile siqale iziqalo ezintsha ngokwentando kaNkulunkulu ngiyabonga amazwi kaNcube lo obekhuluma kuStudio 7 amazwi akhe mahle kakhulu amazwi akhe ayakha
sanibonane bathwakaza bahle yayi siyabezwa omalakhe inkomo lapha babekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo bathi bona abekubona bacindezela amalungelo abantu futhi bona abaphuli ilungelo lomuntu yebo siyakuzwa baba malaki inkomo uyakhuluma kusho ukuthi thina njengamanje sesizocela ukuthi Studio 7 akakhulume no minister wamapolisa uPaul Nyathi akachaze imithetho esetshenziswayo kuconstitution ngoba lokho sekubonayo abantu mabeyokhankasa sokuvele kufika amapolisa babachithiza babadudula kuthiwa abekho emthethweni kanjani ngoba ipermission letter bazoba bayitholile bahamba ngepermission letter kodwa kumane kufike nje amapolisa abachithize bathi bafuna lobo so angithi amapolisa wona kumele eze laphana azolinda udlakela imali uzoqala hayi ukuthi bavele bafike basuse abantu bathi alikho emthethweni yinto leyona le elwisa abantu futhi elwela ngamabandla aphikisayo ngoba akulona ilungelo lokuthi amapolisa afike ahlukumeza abantu so sicela yena uPaul Nyathi lomkhulu wamapolisa bo Studio 7 uke nikhulume naye sizwe le ngendlebe zethu ukuthi kanti imithetho yakhe yena ihamba njani ngoba siyakubona phela kuyenzeka kodwa abebandle liphikisayo elibusayo bathi bona akusibona into zamapolisa lezo so sicela lo ubaba lo akakhulume lapha ku Studio 7 silalela
yepi Africa man kebonga Studio 7 indaba zenazonke isikhathi tenkosi lihosisa umnyaka omutsha niqhubekele sinezindaba ezimnandi ndingelela bonke abangazi ethi ngegama lenkosi Philani libusiseke ngenengane zami ukuhle kwenkosi Khumalo intombi zinhle Khumalo intombi futhi Khumalo noDumelo Khumalo ngiyalibusisa ngegama lenkosi yethu Jesu
talibonani kwestudio 7 ndingelela abasakazi bonke kwestudio 7 abalaleli sithi yephinywe unyaka omutsha ndingelele lokho kwam kwanaleli bhali ngwalongwalo kwancipha umpolisa ngisithi njani kokwam lapho ungene njani unyaka omutsha labana bami bonke lapho hayi siyabonga
Studio 7 Studio 7 siyabonga balaleli abahle basakaza bahle nabalaleli okokuqala kanti icala leli legugu rawundi lizothoniswa kanjani ekubeni bakwabuntu beyenzinto baphinda belijaji ayiphume ezandleni zezinduna lo mnango wakho ayiphume iye kwabazimele bakithi bantu bakithi okwesibili gqugquzelani ukuthi sizimele bantu bakithi kuyekela nento zami
okunye bakithi bantu bakithi sicela lisikhuzele umalakhe inkomo unkomo nimkhuzenini impela aziphathe kahle engaziphathi kabi izanu le kade baginya abantu sibhekile umalakhe inkomo limkhuze kakhulu bantu be-Studio 7 limtshele ukuthi unyathi uthe khuze kuzeka umkhaya wakhe umkhaya wami ngempela usuke phela phosi kakhuze uMalaki engajabuli azadlulise yeah engajabuli azadlulise siyakwazi ukuthi uyathola konke uyasuthi kodwa izano kade ibasebenzisa abantu bayisebenzisa okwechapisi okwechingama ngesindebele ibuhlafu ngicede kulahlelele uzosola Malaki Nkomo siyakuzwa masimamela Studio 7 uthi izinto ziright eZimbabwe yonke into iright ayikho into eright Malaki ke uqamba amanga yekela ukudlala ngabantu wena uhola imali ezano udle lokho okudlayo ungakhuluma amanga izinto ziyabhede eZimbabwe le okhulumayo ngunyade again ngise South Africa just because uthola lokho ongamasento okutholayo Malaki Nkomo cela nimdlulisele lento le ngiyabonga
salibonani basakazi labalaleli bakithi siyabonga ngelisenzela khona kodwa siyacela ukubana ke lisifakele lisichasisele sizwisise kuhle sizama ukulendelela indaba le ephethwe yisadakhe lapho lithela thola amaqinisa cela libe lisichathekela ngoba asizwa kuhle asizwisisi njalo asicina sesizwa amanga lamaqiniso thina siloyisa ukuthi isadakhe ayikhokheli ukuthi kwezi ama-elections amatsha eZimbabwe ngiyabonga
lathi siyabonga lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezimelika ele-Israel lithi selizasusa amanye amabutho alo esabelweni seGaza kodwa impi iqhubeke ngokuhlasela amabutho eHamas ngezinye indlela. Leli lizwe langenisa amasotsha amatsha azinkulungwane ezingamakhulu amachume amathathu 300,000 ukuze kuqhamuke impi le. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yeah, I think mina iAmerica ingadecide and njengoba sisiya kukhetho lukamongameli uzobona ukuthi kuzoya ngokuthi abantu ama-citizens aweAmerica afila kanjani ngempilo ngoba i-Israel yona yodwa ingela support from iAmerica angiboni ukuthi ingakhona ukuthi iqhubeke ngale hampi leya ngoba internationally umhlaba wonke jikelele sekule condemnation enkulu esiyibonayo abantu abaningi besithi hayi cha lokhu okwenziwa yi-Israel sekuyi-genocide and I think ukuthi for i-America for uJoe Biden ukuthi abonakale elokhu encedisana lo Netanyahu ngokubaprovida izikhali lezimali ukuthi baqhubeke ngale mpi I think sizobona eqala ukulu the support and ngabona ukuthi usezoluza support engamluzisa ukhetho ngibona ngathi mina uBiden uzohlehlela sizwile vele elokhethi kuIsrael kumele batshintshe indlela abalwisana ngayo le Hamas bayekele into yabo le ukuphomba ukubhomba all over bebulala lama innocent civilians ukuthi mabazame ukuthi babe more strategic kule mpi batarget ama-terrorists e-Hamas bengabulali izakhamuzi ezingenacala.
Ubona ngani udaba lwempi yona le e-Israel le-Hamas luzaba lomthelela na kukhetho lona lo esilukhangeleleyo kulona lo mnyaka?
Yeah, definitely kakhulu ngoba sibone abantu abaningi bekhankasa bedemonstrator emadolobheni amaningi la e-America abaningi bakhona besupporta ukungabulawa kwabantu base-Palestine. So silabantu abaningi abathi bona Joe Biden sakuvotela thina singisho abantu abalapha e-America abaphuma emazweni ase-Middle East khona ngale kubo-Palestine bathi but Biden sakuvotela kodwa le nto osuyenza uvumela uNetanyahu ukuthi abulala abantu bethu angeke sisakuvotela. And then on the other hand, sibona futhi abaningi abakhankasayo on the side ye-Israel besithi Israel ilelungelo lokuthi izidefende ma kuwukuthi i-attackiwe njengalokho esabona kusenzakala. So yes, impi le yase-Israel leGaza ile izo-influensa kakhulu ukuthi abantu bala e-America bavota kanjani kukhetho oluzayo.
Hello ke ngomnumzana Denmore yocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ke sikhangela ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba ulobubelo na kwezombusazwe. Icelele bandla le MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwamapassport lincitshwa imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.